Phakathi kwababotshiweyo kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba uMnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiya basiza uMnumzana Khutsae Khadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai Dzuda nguye umantshi kulolu daba. Abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
Opposing bail. So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned
because uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail umpholisa ukungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthetho ndaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula umthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elitshumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi kuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamantshi bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elitshumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.